sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
into zemijolo emahofisini ziyahlupha vele, kabachiyane lakho lokho, abantu bathathe amakhosikazi, bathathe amadoda bahlale lawe ezindlini emahofisini kusetshenzwe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Thembo Mohati ubikwa esefuna ukuchiya isikhundla sakhe phezu kodaba lokujola nabafazi babantu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Unkosazana Thokozani Khuphe uselandule imbiko ethulwe ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora eyokuthi usekhumisane umlotha laye.
Thina njengebandla le-MDCT umama udokotela uThokozani Khuphe simazi engumsekeli kamongameli webandla.
Uhulumende uthi zonke izifundi ezaloba umhloliso kagrade 7 owanyakenye kufanele ziqhubekele phambili ngezifundo zikaform 1 lanxa zingaphumelelanga kuhle emhlolisweni.
Thina sibona kunga socebo elihle ukuthi abantwana beqhubeke phambili bona bengenzanga kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Thembo Mohati ubikwa engayanga emhlanganweni wedale le-cabinet izolo ngesikhathi sokuvela imbiko yokuthi usefuna ukuthiya isikhundla sakhe phezu kodaba lokujola labafazi babantu. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uMohati ube lomhlangano lomongameli Emerson Mnangagwa kunye lomunye umsekeli kamongameli Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga ngomvulo phezu kodaba lolu oluvele kungxoxo ezigciniweyo ezikamakhale kukhwini ezethulwe liphephandaba lobulembu elezimlife.com. Izolo kuvele enye njalo ingxoxo kamuhadi etshelana ezothando lomunye owesifazane okhuluma ulimi lwesiVenda. Umnangagwa ubikwa emduduzile uMohati wathi kukuye nxa efuna ukuthiya isikhundla kumbe ukuqhubeka engumsekeli wakhe. Lokhu kwenzakala iCommission ebona ngezobulili eZimbabwe Gender Commission isicelwe ukuthi icubungule lolu daba ngesiphangiphangi yinhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eWomen's Coalition of Zimbabwe. Kolunye udaba olufanayo, ugatsha olulawula ngokuqutshwa kwezomthetho okubalulekileyo olweJudicial Service Commission luthi luphakathi kokuphenya udaba lomunye umahluli olemfanekiso esisabalele enkundleni zokuxhumana etshengisa izitho zakhe. Umahluli lo ubikwa ubethandana lontombazana asebenza laye okungaba ikwephula umthetho. Lanxa ikhomishini le ingamgqambanga ngegama, iphephandaba lezimlife.com liveze ukuthi umahluli we-High Court kobulawayo uJustice Thompson Mabhikwa kungaba nguye ohazelwe imfanekiso eyangisayo emphakathini nguntombazana kade ethandana laye ngemva kokuba luntombazana ethole ubufakazi bokuthi uMabhikwa uthandana lomunye njalo wesifazane wazonda wasehaza limfanekiso ebulenjini. I-Judicial Service Commission ithi izazisa uZulu ngempumela yalolu phenyo kumalanga alandelayo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lukaMabhikwa.
Into zemijole maofisini ziyahlupha vele kabachiyane lakho lokho abantu bathathe amakhosikazi bathathe amadoda bahlale la wezindlini emaofisini kusetshenzwe kuyekela ukuthi kuguqulwe amaofisi enziwe abe ngamabedroom akukaze vele kwaphumelela izinto ngazingasebenza njalo yikho phela okugcina khona lokhu amapikitshe sethunyelwa kuma WhatsApp esegcwala kuyonke indawo abantu benqunu okuyinto engafanelanga okuyinto elihlazo abantu bengaba zali ngabaziphathe ngendlela efaneleyo kodwa ke njengalokhu kusaphumile asingeke sithi kuyikho sisalinda ukuthi kuvele ngakho ke iJudicial Services Commission ilo ifanele vele ukuthi kuhlolisise khona lokhu ukuthi kuliqiniso kumbe ayisilo qiniso nxa kuliqiniso ibhekisise ukuthi yiphi umthetho ongabe wephuliwe njalo sigwebo bani esiyabe sifanele sethulelwe labo abathinteka kule ndawo
ngatholakala elecala uMabhikwa engathathelwa manyathelo bani commissionile
isigwebo kuzaya ngokuthi ivele imithetho esingathi ngama rules lama regulations ungabalinjisi isekelo sombuso iconstitution lemithetho kodwa kuba khona ama okuthiwa imithetho nemncane ama rules okuyikho okusebenza kakhulu ukuthi angabe ukwephula okungakanani lo ngabe ithinteka xa kuliqiniso lokhu ukuthi bayajolana emahofisini laphana kulokuthi basebenze kusiya ngokuthi wephule okungakanani lo mthetho lesigwebo sakhona salingana la lokho nxa esephule kakhulu umthetho usengasuswa esihlalweni usengabona sebelobela upresident bemazisa ukuthi umnumzana akafanelanga ahlale esihlalweni ufanele aphume ngakho ke kuqakathekile ukuthi bakuhlolisise kabanzi ngokuba umuntu angagcine ephelelwe umsebenzi kodwa kuze ngokuthi bathinte okungakanani lemithetho yakhona ithini ngokuphathelele lesisenzo sokujolana emahofisini
udaba luka Mohati lona ulubona njani
ubaba Mohati kuvela izinto lapho ezingahambi kahle ezithi zona ubesebenzisa ihofisi lakhe ukuthi azuze omama abendileyo abasebenza ngaphansi kwakhe athathele amadoda abafazi babo alale labantwana besikolo nxa kuliqiniso lokhu uyabe senza ukungcola okunye okumangalisayo yebo kambe kulula ukuthi abantu bathi hayi vele phezulu ngani abanye labo benza kanjalo kodwa sizakhuluma ngaye yena namhlanje sithi yena labenza njengaye nxa kuliqiniso ukuthi basebenzisa ihofisi ukuthi benze imijolo benze ukuthandana benze ukulalana kumele bakuyekele khona lokho akuqinisa umthetho ukuthi abenza njengabo bajezise basuswe ezihlalweni akufanelanga sibe labantu abangahloniphi abantwana besikolo abangahloniphi omama abathethweyo abangahloniphi amadoda labafazi babo abangahloniphi izisebenzi nxa kuliqiniso babengafanelanga ukuthi bahlale ezihlalweni kuyabe kumele basuswe
umnumzana efidlela ube ucubungulayo ezombusazwe ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma lo Justice Thompson Mabhikwa kunye lomnumzana Kembo Mohati ngalolu daba njalo zempila kahle luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane lecoronavirus elizweni jikelele izolo nje kuphela lolugatsha luthi kulabazinkulungwane ezedlula ezimbili 2727 abahlatshwe leli jekiseni lokhu kwenzakala inani lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 lokhu liphansi lanxa leligciwane lokhu likhona elizweni ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo elizweni jikelele kulaba ngamachumi afika phose amahlanu 48 abathelelwe leligciwane Unkosazana Thokozani Khuphe uselandule imbiko ethulwe ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora otshele intatheli izindaba izolo ukuthi usekhumisane umlotha loMakhuphe uMonzora uthe uMakhuphe usevumile ukuba ngumsekeli wakhe kodwa eloba enkundleni yeTwitter uMakhuphe uthe kusalokunye okumele baqale bakuhlafune lo Monzora okufana lodlakela olwenziwa kumhlangano weCongress lapho kwakhethwa khona uMonzora aze athathe isikhundla esasingesikamakhuphe. Lokugwalo lwabavoti i-voters roll uMakhuphe uthi yayingayisiyo yoqobo, kumele lakho kukhulunywe ngakho. Sixoxe nesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengebandla le-MDCT, umama uDokotela uThokozani Khuphe simazi engumsekeli kamongameli webandla ubaba uDouglas Monzora. Ngakho lezi nkokheli zethu zombili siyakwazi ukubana ziyazazi zonke indlela zebandla ezisesisekelweni sebandla okumele zilandelwe nxa kukhona okuthile okumele kuxoxwe mhlawumbe kulungisiswe libandla. Ngakho njengebandla okwakhathesi akukho esikubambileyo kumbe okusezandleni zethu okubuye ngengatsha zebandla okumele kuxoxiswane ngakho. Akukho ke esingakuphefumula ngendaba esizizwa kunkundla ze-social media kumbe amahungahunga athile angabe esemphakathini.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukhulumende uthi zonke izifundi ezaloba umhloliso ka-Grade 7 nyakenye kuzafanele ziqhubekele phambili ngezifundo zika-Form 1 lanxa zingabe zingaphumelelanga kule mhloliso. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezemfundo umnumzana K. Mathema ephendula imibuzo edalela ePhalamende izolo. Izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yegciwane le-coronavirus eselimemethekile elizweni. Ezinye izikolo zama-boarding zibikwa zikhetha izifundi ezaphumelelayo kulumhloliso kuphela. Ukuze sihlaziye ukuthi inyathelo leli lingathinta njani ikusasa yabantwana besikolo, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Melissa Chingwanangwana umabhalane we-Matabeleland South kunhlanganiso elwela ilungelo lababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
So nxa sesikhangele ukuthi konke lokhu esakukhuluma ngakusalandelwanga, abantwana baqhubeka baya phambili babhala imhloliso. So kuphuma ke khathesi ukuthi abantwana basenzanga kahle emhlolisweni yabo. Thina sibona kungasocebo elihle ukuthi abantwana beqhubeke phambili bona bengenzanga kuhle, kungayisikho ukuthi bayihluleka kodwa kuyikuthi abaphiwa isikhathi esenelisayo ukuthi belungiselele imihloliso yabo. Siyabe sesibalimazile abantwana kakhulu nxa sisithi bephongaqhubeka bengafundanga, bephongaqhubeka sithi hayi abenzanga kuhle, kungayisikho ukuthi liphutha labo kodwa kungumumo lokuthi lathi asisalungisisanga ukuthi singabanceda njani ukuthi bengalimazeki kakhulu ngumumo owehlele ilizwe lonke.
Umnumzana Mathema uphinde wathi uhulumende uqinisa inhlelo zokuthi abantwana befunde kuhle lalabo abasemaphandleni besebenzisa imitshina yakulezi nsuku. Ubona uhulumende ekwenelisa yini lokho?
Sibona kulicebo elihle kakhulu njengenhlanganiso, kodwa icebo leli lingaba licebo elihle nxa lizanceda abantwana bonke abasemadolobheni labasemaphandleni. I-e-learning isiza kakhulu abantwana abasemadolobheni, abasemaphandleni basalela kakhulu. Uyathola ukuthi umntwana osihlala emaphandleni uhlala emzini ongela amagetsi, uhlala emzini okhatshana ukuthi i-network ayibambi. Uyathola ukuthi umntwana uhlala ayenelisi, abantwana abaningi abahlala emaphandleni bayaswela, abalayi benelisi ukuthi bethenge imitshina kumbe amafoni ukuthi labo besebenzise bengene online besebenzise i-e-learning njengabantwana besemadolobheni. Thina njengenhlanganiso emila ababalisi nabantwana abasemaphandleni sibona i-e-learning ibandlulula kakhulu abantwana abasemaphandleni bayasalela. Singakhangela impumela zemhloliso yomnyaka odlulileyo uzathola ukuthi abantwana abaningi abangenzanga kuhle abantwana basemaphandleni.
Kuyini njengenhlanganiso vele sithi ngabe uhulumende uyakwenza?
Thina njengenhlanganiso sibona kuqakathela ukuthi ngesikhathi lesi uhulumende kumele ahlale phansi nenhlanganiso zababalisi, ahlale phansi nabazali, sibonisane, sihlanganise amakhanda, sikhangele ukuthi singaqhuba njani, singancedisa njani abantwana bethu ukuthi beqhube izifundo zabo, ngoba umasiphila kiwo sikhangele ukuthi kule COVID-19 kulento eziningi eziphambanisayo ukuthi izinto ziqhube ngendlela esijwayele ngayo. So isinqumo esingathathwa lapha asinike sicatshwa ngumuntu oyedwa, ngike sicatshwa ngenhlanganiso yodwa. Kumele kuhlanganiswe amakhanda sibonisane ukuthi abantwana abayihlule abangenzanga kuhle emhlolisweni edlulileyo singabancedisa njani, lokuthi izikolo zingavulwa njani, lokuthi singavikela njani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki ebantwaneni ezikolweni, singancedisana njani. Sekumele kube yinto yokuthi sihlanganise amakhanda sincedisane, singajahi ukuvula izikolo singakakhulumisani, sancedisana, sawubonisana indlela yokuthi singaqhuba njani.
Lo unkosazana Melissa Chingwanangwana, umabhalane weMathebelele and South, kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eselubhane.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulosakhulayo leminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13 osesibhedlela seParirenyatwa eHarare ngemva kokugwazwa ngumakhelwane wakhe uMona Lisa Choguya oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lantathu 33. Osakhulayo lo ubikwa egwazwe esiswini waze waphuma amathumbu. Iphephandaba leChronicle lithi kulabasakhulayo abangamatshumi amathathu lantathu 33 kade besenza umthimba wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabo elokitshini lephelandaba koBulawayo ababotshiweyo ngoba besephula imigoqo ye-COVID-19. Kwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngibingelele kubasakazi bezindaba zabahlabezulu nemuli yonke yakomthwakazi. Lo okhulumayo ngusomlomo wehawu lesizwe. Ngikhuluma ngimile, ngimele i-MY ihawu lesizwe. I-MY umele umthwakazi youth. Le nhlangano yethu ibizwa hawu lesizwe ngoba ilihawu likamthwakazi. Yabunjwa ngenjongo yokuvikela umthwakazi nako konke okokomthwakazi. Ziningi izinto eziwonakeleyo komthwakazi ezidinga ukuba thina siyintsha komthwakazi sizilungise. Ngaleso sizathu sinxusa wonke umuntu wakomthwakazi ukuba abambisane nehawu lesizwe, abambisane nathi kukho konke esikwenzayo ukuze silungise lokho sokumoshakele. Siyananzelela futhi ukuba izindawo zethu, ama-resources, imisebenzi nako wonke basithathele, basiphucile labantu bokuza, abantu baseMpumalanga. Abantwana bakomthwakazi sebefunda, bafunda ulimi abangaluzwisisi, sebefunda ngendlela abangayizwisisi. Bayahlukunyezwa abantu bomthwakazi, sikhona siyintsha. Ngakho ke sibona ukuthi kufanele ukuthi siyintsha komthwakazi sihlangane, sibumbane, bambane, sihlangane konke nabadala, izakhamizi nentsha yonke, sizame ukulungisa lokho sokumoshakele, sizame ukulungisa indawo yakithi kungakho sasungula le hawu lesizwe ukuze silungise konke osokumoshakele la ukudinga khona thina njalo nje sibe khona sidinga ukuthi umsakazo olungileyo sikwazi njalo ukuthi sihlale sizazisa nezinhlelo zehawu lesizwe la ezikhona la esikhona ukuthi sikuphi kwenzakalani abantu bakithi bazi ngathi sikhuluma nje kuningi osokushabalele komthwakazi kuningi konke kudliwa ngabantu bokuza thina sidla ingqoqo zomlomo siyalamba kodwa bayadla bayasutha abantu bokuza endaweni yakithi
salibonani 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 bantu bakithi bonke ngithanda ukubonga kakhulu bantu bakastudio 7 asebenza omuhle kangaka eliyenzayo lezindaba ezinhle kangaka elisethulela zona sonke isikhathi mina engikhulumayo ngumadawu esigabeni secholotsho ekapani exhojini mina into engithanda ukuyikhulumela kakhulu ngithanda ukukhuluma ngendaba ye-vaccine ngifuna ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi asiyemukeleni i-vaccine leyi sizivikele emkhuhlaneni omubi kangaka owe-corona i-vaccine leyi ayibulali ayisoze isenzele kanti vele kungani abantu babadizi kangaka nge-vaccine yeyi izasibulala yeyi ngokuqala kunapheyeni umnangagwa yeyi ngaqala abephezulu kanti kambe aluba bevele besibulala abantu laba aluba sesisafa kudala ngoba asizibuzi ngani kathesi siphila ngamaphilisi ama-ARVs ukuthi abe kuya ngathi asikudingi asikwazi ngoba amanye eyathola ibhale ukuthi abuya e-China amanye abuya e-India amanye e-Italy kodwa konke lokhu asikukhulumeli waye mele sikhulumele i-vaccine kunokuthi samukele usizo lolu esilutholayo njengama-ARVs ethu lawa esiwaphiwayo kodwa e-vaccine sibhizi heyi izasibulala heyi i-vaccine heyi i-vaccine asemukela nini i-vaccine leyi sinathe nini sizivikele ekhoroneni bantu bakithi ngiyabona engikushayekini ukuthi i-vaccine isikhona asiyemukele nini singathandabuzini izasisiza okokuthi umnankagwa abanathile ochiwe ngabanathile asingaludingini nje ukuthi uma siphiwa ama-ARVs asikaze sibuze ukuthi ochiwe ngabanathile yini umnankagwa sibewanathile yini labo
ihlelo lokuhlaba abantu luhle sibili basangasa siyalwamukela kodwa ke sicela ukuthi lolu hlelo lungakhangeli hlangothi njengalokhu okuvame nxa kuphiwa izikafu zezanuphiwa njalo sikhangelela ukuthi abantu bonke nje baphathwe ngendlela elingeneyo futhi enye into engani yasihlukumezayo ukuthi leli Jackson asizwanga ukuthi lapha ekhaya balihlolile yini ukuthi liyancedisa yini uhlobo lomkhuhlane lo owe-coronavirus entsha etholakala e-South Africa njengobana bethi lowo mkhuhlane usungenile lapha asikwazi ukuthi iyancedisa yini kumbe kuphongwenza nje kuphela izaba lokuthi kuthiwa abantu bahlabile kunganalutho olwenzakalayo kodwa lolu hlelo hhayi siyalamukela ngapha intaba zinkuna ekhathathi
salubonani bantu Studio 7 esifungo sami ngondlovu ndla egoli hayi kuyazwakala konke kufana lokho okukhulunywayo kustudio 7 njalo siyabonga emsebenzini elisebenzayo lisiphathele nangendaba leze lisiphathela zona kustudio 7 ye-WhatsApp but into ebalulekileyo nje ukuthi kufanele ukuthi kubonakale ukuthi u-Emmerson Mnangagwa siwenga qiniseko siyokuthi njengoba yibo abakuqala bafanele ukuthi betholele i-injection ye-COVID-19 siyazi ukuthi kuzabe one udokotela oyabe bahlaba but befanele kube labanye odokotela abafika 4-5 abazabe khona apho bemake sure ukuthi bambonile na babonile na behlatshwa le injection na bangayenza phela abantu bathi bahlatshiwe injection le COVID-19 kata bahlatshwanga bebelobunye ubukhonyovu obuyenzayo oba into eyenza sitsho kanjalo asisabathengi laba bantu bezano ngendlela abahlukuliza ngakhona abantu bemathebeleleni khona manje induna umaduna yifaneliye la isitshile emhlabeni yebeka lapho kulamaqhabe khona ngendlela ukuthi ngiyemathebeleleni kuyalila abantu bezano kusho ukuthi zano labantu bamathebeleleni angeke kufe kwazwana lula noma sizama ngayoko indlela hhayi siyabona ukuthi upresident lo yabona
salibonani basakazi salibonani basakazi hayi ngilihlonipho enkulu ngiyazi ukuthi lutha isikhathi singabi side hayi hayi mina bese ngivele ngingasathandi lo mawa ezethasiuna bese kungani hayi siyabambeka kanti yikho sijabula khona lapha ngoba siwazi ukuthi esikuhlisayo lathi siyakubeka kahle ke ngitshintshe indaba la abantu laba ababulala ilizwe xa lingananzeleli umuntu obulala ilizwe ngumuntu okuthiwa ngosobhuku osobhuku laba kabasazazi izinto abazizenzayo imisebenzi yabo ngokwayo mpela kayasaziwa sabe ngabantu bepolitics kanti izolo abantu kade bengasobhuku kade bengabantu abamele amasiko namhlanje bavuka bengabepolitiki
esigabeni okuyikuthi ukuthi xa ungaphambana nosobhuku sungabe uphambane lohulumeni, kanti izolo besikwazi ukuthi usobhuku ngumuntu okhuza abantu esigabeni. Namhlanje ungamzondisa akulalutho ngaluzuza. Balutshwani kakhulu kabantu abangabosobhuku abamele iqiniso, iningi labo vele sebesenza into yokuthi sebengabantu abacolonizedweyo. Kuba busungu-ke ngoba bengabantu abade bekhangelele ukugcina izimuli, bengabantu bakhangelele ukugcina amasiko. Manje-ke nanko sebelamaphathi labo, amasiko esintu asekho, aphelile Msakazi. Napa abantu bathengisa isizwe seMandebeleni, kuthengisiwe isizwe seMandebeleni kakusela ngendaba yabosobhuku. Azi kumbe indlala welushupho, hayi kake bazizwe labo bengabantu abayenza indlela. Ngudube ngilapha eGwane.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, lesithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezomthetho zithi ukuvezwa kwemininingwane yembadalo yemithelo ama-tax returns kamnumzana Donald Trump oyingumongameli welizwe kulakho ukumfaka enkingeni. Umthethwandaba we-Supreme Court ngomvulo unqume ukuba uTrump osele minyaka isala kuveza ama-tax akhe kumele awavezele abatshutshisi besigaba se-New York abamcubungulayo. Ingcwethi lezi zithi kulakho ukuvela indaba ezifana lemali yokufumbathisa ayipha omunye wesifazane uStormy Daniels othi wayalaye emacansini, lezinye izindaba ezimbalwa ezingavela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Indaba yama-tax returns kaTrump abesala lawo ngesikhathi engupresident ubezama imizamo yonke ukuthi afihle even ungaze kuthiwe kaphiwe ngenxa yokuthi akhutshwe ngenxa yokuthi ubelayo ipower yokwenza njalo. I-Supreme Court is the highest court in the land. Nxa sebetheka awakhutshwe, azakhutshwa. Ngoba kathesi umuntu osesebenza e-tax department, the person who is in charge of the taxes, the tax department lapha, usengumuntu oyabe appointwe yi-government engasiyo ka-Trump. So Trump wayezilungiselela umuntu wakhe imfayili ukuthi uzabe lokwesala lokukhupha amaphepha. And labantu ukuthi bawatshontshe bawakhuphele egcekeni kwakunzima ngenxa yokuthi babesesaba ukuthi ayekhangile. Owakathesi okunye okumenza ukuthi abesalele ezikhundleni yikho khona lokhu ukuthi abone ukuthi amaphepha lawana ozonke izinto kade sanele sikuzifihla ngenxa yokuthi ubesebenzisa amandla akhe okuba ngupresident sezizachayeka nje egcekeni. Nambona ngani amaphepha lawo kungakansuza tshwala, azabe sekhona lathi sesiwabala sibone ukuthi ubillionaire waye ebhadala malini ama-taxes. Njalo njengoba kuthiwa waye-double dip, abantu bakhe babhadala nje omunye ngu-consultant omunye ngapha ephinde be-employee. Siza kubona konke lokhu egcekeni, ngabona yikho kade besesaba ukuthi bakhuphe.
Ubona ungani nxa kathe sezavezwa umthethwandaba kuzavala yini lokhu okwakuthiwo ngabanye ukuthi sokuyiloko kuthiwa ngesilungu i-president ukuthi abayabe bezafuna labo ukuthi bengavezi benze njengaye umnumzana Trump?
Ukungavezi ama-taxes e-America akusoze kube yinto ezakuya siyaphambili. UTrump waphumelela because wathe sala uveza ama-taxes akhe ngumRepublican. Usisazi ukuthi Republican Party njani. Amboni mntu ulo mDemocrat ongathi khona uTrump waye warana waluveza ama-taxes akhe ama-Republicans bavume. Ama-Republicans ngotsotsi. So abasoze bevume lokho, indaba yokuveza ama-taxes iza kuba isiba indaba eyaphambili. Ama-Republicans babekwazi ukuthi uTrump usihlani ngokungaveza ama-taxes. Ngabe wayeveza ama taxes akhe ngaleso sikhathi kumele awavezi. Abantu babezabona ezinye izinto okungamelanga bazibone enxenye angabesawina. Njengoba wayeseyicandidate esesele yedwa, yikho bamsekela ukuthi angavezi ama-taxes. But ambona ukuthi ukwala kwakhe singathi kuthiwa kusethe i-presidence. Because nxa bengawavumbulula kathesi, ozawala uzakwazi ukuthi phambili kuzaba le Supreme Court ezakuthi kawavezwe layo. It's another president again ezakwenza ukuthi abantu bakwesaba ukungafuni ukuvula ama-taxes.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Seattle eWashington State. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ubikwa esefuna ukuthiya isikhundla sakhe phezu kodaba lokujola labafazi babantu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Unkosazana Thokozani Khuphe uselandule imbiko ethulwe ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora otshele intatheli izindaba izolo ukuthi usekhomisane umlotha lomakhuphe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.